abangenela umhlangano eJohannesburg baveza bali ukuthi abathokozi ngijola kancane indlela ikomishini yoxolo eNPRC esebenza ngayo. Bathi iningi lamalunga alikomishini avela kunhlangothi olulodwa lolizwe okuzenza yehluleke ukuhluza kuhle ukuhlukunyezwa okwenziwa abantu abatshiyeneyo endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Bathi njalo ukuthi likomishini sibhode ilizwe lonke ehluleka ukubafinyelela emazweni okulabantu abaningi ababalekela ukubulawa, ukutshaywa, ukwethuselwa nokuhlukunyezwa, kutsho ukuthi ayikawenzi umsebenzi wayo. Isiphathamandla senhlanganiso NTJWG unkosikazi Samukeliso Khumalo uthi abakuthole kulomhlangano utshengisa ukuthi ikomishini le ayikaqalisi ukusebenza.
So bafuna ukuthi compensation ibe khona ukwenzela ukuthi nxa bebuyele ekhaya babe lakho lapha abaqalisela khona. And abanye bathi bona umuntu njengo Robert Mugabe owaye commander igugu rawundi kumele ukuthi ahambe emakhoti ayokutsho ukuthi why wakwenzakala lokhu okwayenzakalayo, njani kusenzwelani.
Abasemazweni laba bathi ukuthiwa phandle kokhetho bona babalekela ukutshaywa kakhulu ngesikhathi sokhetho yinto okufanele ibhekwe ngamehlo amakhulu yili komishini. Inengike lehlobo zalo ezabulawa ngegugrawundi lizonde luganunwabo lisithi elikufunayo yikuzwa ukuthi ababulalayo ngobani, bebulalelani, kuphi, njani kanye lezijeziso zabo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Yabalala uthi ngeke abantu baxole bengaphiwanga ithuba lokuphanda izihlobo zabo ezangcwatshwa kuchapa ukuze bazingcwabe ngesizotha, kanti futhi ufuna njalo kukhangelwe nokusalela emuva kwendawo ezahlaselwa uhulumende.
So into abangayenza nje yi-community development abangayenza, youth empowerment abangayenza kwindawo zonke, especially lezi ndawo okwaziwa khona ukuthi i-ground yachaya ngamandla. Into futhi eyeqakathekileyo yona leyo ukuthi kube nabantu abavumayo ukuthi ngempela yenzeka lento.
Igqwetha elwela amalungelo oluntu umnumzana Dewa Mavinga oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Human Rights Watch uthi iningi lifuna le nhlawulo eza kwenza benelise ukwenza ezinye zezinto abehluleka ukuzenza sebebulawele abazali babo.
Becela kakhulu ukuthi i-National Peace and Reconciliation Commission ikhangele ukuthi abantu bahlala njani, bafunani bona abantu basekobulawayo ngenxa yegukurawundi, abantu basekotshiyazo ngenxa yama-diamonds ukuthi ahambe njani. So kule okuningi kufuna ukuthi kuyenzakalwe eZimbabwe ukuthi kube lokuthula nokuphumelela eZimbabwe.
Abasemazweni laba bathi bafuna le mbiko yamanye amakomishini afana le-Dumbutshena Commission ivezwe obala ukuze babe leqiniso lokuthi NPRC ayisuke bachithele isikhathi iqoqa umbiko ozaphinda uchathikwe emahofisini kamongameli. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.